Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 12 kompando la 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Elemelika lithi selisekela umbono uthizwe kazi leAfrika libe lesihlalo ipermanent seat kugatsha lomanyano United Nations olubona ngezomvikela. Izakhamizi zewange zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangelwa ngezo okwenjiwa kwamalahle abathi sokubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngesizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Abalimi abagoqela abeZimbabwe bathi ukuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia sekubadalele ubunzima ngoba intengo yempahla esetshenziswa ekulimeni siqonge kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwekazi leAfrika libe lesihlalo ipermanent seat kugatsha lomanyano weUnited Nations olubona ngezomvikela olweSecurity Council. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano omkhulu weUnited Nations General Assembly oza kwenzelwa eMelika kumaviki amabili alandelayo. Reuters ibika ukuthi umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uza kwenza isimemezelo phezu kwenyathelo leli namuhla. Ithi njalo elemelika lifuna amazwe amancane asezihlengeni lawo aphiwe isihlalo ku-Security Council. Kodwa lanxa kungaze kwenzeke lokhu, uThomas Greenfield uthi iMelika ayivumi ukuthi kuqheliswe inani lamazwe alamandla okuthatha izinqumo ezibalulekileyo ku-United Nations ama-veto powers. Abakhokheli be-Afrika abaningi abagoqela uMoyi uRobert Mugabe bahlezi begqugquzela ukuthi izwekazi leli liphiwe ilungelo lokuba lilunga le-UN Security Council futhi libe lama-veto powers. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungulezo mbusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
Akekho ngokubona kwami umuntu wase-Afrika ongeke ajabulele ukuthi Afrika nayo ibe esithi singathi sihlalo kula amazwe ayiwo aphethe ukuthula emhlabeni ngathi ku-Security Council ye-United Nations. Into nje ehlelwe ikhuluma ngabantu abaningi ma ungakhangelisisa kusukela emva abakhokheli be-Afrika, labakhokheli base-Asia, abakhokheli basezihlengeni bahlezi beyikhuluma le nto kweminyaka eminingi ngokuthi ngabe i-Afrika layo elaso leso sihlalo ibe namandla anjalo. Ngakho ke kuyinto njengathi ijabulelwa ngabantu abaningi, kodwa ngathi ukujabulela kwakho lokho nto kuya ngokuthi lowo muntu yena ujabulelani exactly. Ujabulela ukuthi i-Afrika iyakhululeka, ujabulela ukuthi i-Afrika layo iziwe emazweni amakhulu emhlabeni, umujabulela ukuthi leyo nto imphathise ezinhlelweni zakhe zokuba ngumuntu ophethe umbuso ngendlela engayisiyo. Yikho lapho kulo mehluko khona.
I-Afrika lanxa ingaze iphiwe isihlalo ku-Security Council, nxa ingelawo amandla okuthatha izinqumo eziphoqayo ku-United Nations esingathi ngama-veto powers, ubona lokho kuyiphathisa yini?
I-United Nations isile minyaka eminingi yaqala, yasungula. Lezi zinto bezihlala zikhulunywa ngabantu abaningi asingathi ngama-analyst, ama-academic, izikhwicamfundo, laba-politician ase-Afrika. Ukuthi i-United Nations menze lokho okuthiwa yokuguquka, engathi ngama-reforms, la i-reform isiya phambili. Ukwenzela ukuthi ingafani lalokho ebeyikho khona embingcindezela, kube lokuthi amanye amazwe nganancindezelekile. Ihamba nje ngesiqubu somnenke. Umnenke mawazi ukuthi uhamba kanjani, United Nations hamba ngesiqubu somnenke. Ngakho-ke i-Afrika-ke ukuthi la ize ithole lawo ma veto powers mbona kuzothatha isikhathi eside ngoba njengoba yasho ukuthi Melika ayikuthakazeleli lokho awumangalisi ngoba ukuthi yona United Nations izibe ilokhe ikho khona naloko ukuthi mawubhekisisa United Nations yona ngokwayo iphakathi kweMelika eminyakeni eminingi nengi le abantu abaningi bebehlala bekhala ngakho ukuthi hayi iMelika ungani ibambe kakhulu United Nations ibambe kakhulu ngani yayicontrol ngakho ke akumangalisi ukuthi ingani yaphikisa ngani iyala ukuthi iAfrika ithole lawo mandla singathi ngama veto powers kodwa esingakujabulela ukuthi kuya kusiya phambili into yonke lokuqala nanxa nje kuyisiko ingathi kuyisiqubu somnenke kuyatshengisa kuyaveza ukuthi phambilini kuzojika kuzoguquka kusizofika isikhathi lapho umhlaba lawo uzojika khona amazwe aseAfrika lawo abe lawo amandla.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ucubungule zombusazwe ubexoxa ecingweni lonto ngameli inkomo weStudio 7 ekwelebhilitane. Idolobho leWange laziwa ngogama lahle amagetsi njalo izakhamizi zalendawo zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangela ngezokwenjiwa kwecoal abathi sekubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngezizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga kubika uNokuthaba Dlamini.
EWange sibisezihlahla izindlu ukudla emsika ezivandeni luthuli nje kuphela yimvama ukubona umkhathi ugubuzele njalo ongaziyo engathi liyezi lezulu kanti luthuli lwamalahle izakhamizi zeWange zithi uthuli lolu luqhamuka kuma HDM eZimbabwe Power Company kumankampani yamaChina kanye lemgwaqweni ehamba amagonyeti ethwele amalahle sixoxe lonkosikazi Rejoice Ndlovu ohla la elwendulo othi loluthuli selubangele imikhuhlane eminengi
ungakhangela umkhuhlane wezibeletho wabo mama sumnengi kakhulu lapha eWange ngani ngoba amanzi uyathi ukhila amanzi akufake lapha nendichi unqa umuntu ongumama sugeza amanzi lawona vele ayebegcwele dust.
Unkosikazi Primrose Sibanda we number 1 village uthi imgwaqo ifile uthulinki ezindlini
sala siphefumula umphefumulo owe dust suku zonke ngihlala eceni kwe road ama trucks imoto ezincane amabhasi adlula akula imoto eyamanzi elandelayo.
Sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Sithembi Nkosi Ndlovu omele inhlanganiso elilihlo likaZulu izimele yodwa eGreater Wange Residence Trust othi izigaba zothuli lolu zikabili eyomkhathi leyamanzi uthi abantwana bezikolo basengozini.
Abahlali bezPC ngale engagula bafisa ukuthi ngantwa bangarelocate bakhutshwe lapha abahlala khona bayefakwe endaweni encane.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Thobekile Shoko okunhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance yena wathi abesifazane labantwana yibo abasengozini ngaloluthuli uthi abazama ukuphakamisa amakhanda bayabotshwa njalo lezincwadi zamapetition ngaloludaba kaziphendulwa.
Endlini sometimes amanye amabhakethi engela zivalo yenza idust bavalo mama labana babotshwa bahanjiswe epolisi bavulelwe amadocate and some stuffs.
Sixoxisane njalo lo councillor weyingagula umnumzana Brian Chikumbo oveze ukuba inenge kalihlolwa umkhuhlane wofuba kubalela labasebenza emigodini yamalahlele uthi kuya kube lemizamo lakho nje qo eyokuba kuthelwe amanzi okuthambisa loluthuli kodwa isixazululo yokuba kuvulwe imigwaqo emitsha ibe khatshana labantu kanye lezimayini lazo zibe kude. Sixhumane njalo lomholi obona ngezehlakalo zesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ngalolu hlupho
ngathiwa karakati at least sekuyifluid esingena kakhulu kudeca river sekusiba ngcono ngoba sesazama ukuthi silungisise even le pollution alani ukuthi intuthu ziphonga ukuhamba phezulu emkhathini mahlayana sesukuzama ukuthi siku address konke khonoko.
Ngokucho kwenhlanganiso ye Community Working Group on Health, ngomnyaka abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bayafa ngomkhuhlane wofuba kwele Zimbabwe, ikakhulu abasebenzela emigodini. Inhlanganiso ye East Central and Southern Africa Health Community isivezele ukuba uthuli lolu lubangela imikhuhlane yofuba efana le pneumoconiosis, lufiphaza njalo amaphaphu. Abe Community Working Group on Health bathi lokhu kungenxa elwa nxa uhulumende engaqinisa umthetho okwemba mahlayana nje. Ngimele iStudio 7 ngisewange ingagula ngenginokuthaba Dlamini.
Abalimi bathi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sekubadalele ubunzima ngoba impahla esetshenziswa ekulimeni isiqonge kakhulu. Ungwele Dube we Studio 7 usiphaloludaba.
Umthelela wempilo yokunotho weZimbabwe uvele sobala ngo-2022 kugwalo olwethulwe ezingatsha zomanyano we-United Nations ezibalisa olwe-World Food Programme, WFP, i-Food and Agriculture Organization kanye le-International Organization for Migration. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Impact of the Ukraine Crisis in Zimbabwe, inhlanganiso lezi zaveza ukuthi ukuqhamuka kwempileko wabangela ukukhwela kwentengo yezinto ezifana lemvundiso yefertilizer, amafutha ezimota nokudla eZimbabwe lasemhlabeni jikelele, ngoba amazwe amaningi ethenga izinto lezi kwele Russia laseUkraine. Ugwalo lolu luthi intengo yefertilizer efana le-ammonium nitrate yakhwela isuka kuma-dollar aseMelika ngamachumi amahlanu lanhlanu, $55, yaya kuma-dollar phezu kwamachumi ayisithupha, $65, isaka le-50 kg. Isaka lomkhakha we-compound D lona lakhuphuka lisuka kuma-dollar cishe angamachumi amane, $38, laya kumachumi amane lanhlanu, $45. Khathesi kwezinye indawo futhi kusiya ngohlonzi lwayo, enye imfundiso ibiza amadola ngamachumi ayisikhombisa, $70, kusiya kwayisitshiyagalolunye, $90, ngokutsho kukamnumzana Clive Mnakandafa, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eyeZimbabwe Commercial Farmers Union eMathebeleland North.
We've had to contend with the rising costs of our main.
Ukulima yikho ukuhlaselwe kakhulu yimpilo. Into zokulima zikhuphukile. Nathi sokwenze sakhuphula intengo yezilimo.
Umlimi umnumzana Winston Babbage laye utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngenxa yokudula kwefertilizer usesebenzisa ubulongwe ezilimeni zakhe.
That's dropping. Yes.
Ubulongwe bukamalulwane kuyimvundiso enhle kakhulu. Mina ngabona kungcono ngisebenzisa wona ngoba ifertilizer isidula.
Ngomnyaka iZimbabwe ithenga imvundiso yefertilizer eyisilinganiso samachuma esikhombisa ekhulwini, 70%, emazweni agoqela eRussia, Ukraine, Mozambique, United Arab Emirates, Mauritius leSouth Africa. Ugatsha lomanyano we-United Nations olukhangelane lokuqoqa amanani okuthengiselana phakathi kwamazwe omhlaba olwe-UN Comtrade luthi nyakenye eleZimbabwe lathenga ifertilizer ebiza izigidi phose ezingamachumi amabili, 19.62 million, e-Ukraine njalo lathenga ebiza 25.92 million, eRussia.
Ombimbitho eRussia iphe iZimbabwe ifertilizer yamahhala engamathani azinkulungwane ezingamachumi aphezu kancane kwamabili, 23,000 metric tons, kanye lomumbo isilinganiso senkulungwane zamathani ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 tons. Kodwa ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Gift Mugano uthi isipho seRussia lesi yasiphathisanga ilizwe ngoba imvundiso le incane kakhulu.
The 25,000 donation is a drop in the ocean, because we need about 450,000 tons of fertilizer.
Donation is 25,000 tons, ngane kakhulu ngoba njengelizwe sifuna amathani angabayi 450,000 ngomnyaka.
Intengo yamafutha ezimota layo yakhwela eZimbabwe lasemhlabeni jikelele ngenxa yempi yeRussia leUkraine, ngoba ele Russia ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuthengiseni lawa mafutha. Enye njalo ingcweti kwezinotho umnumzana Victor Boroma uthe okudanisayo ukuthi lanxa izinto ezisetshenziswayo ekulimeni eziningi zikhwelile ngenxa yempilo, intengo yezilimo ilokhu iphansi kakhulu eZimbabwe osokudale ukuthi abalimi abaningi balime igwayi lona elilenzuzo ephezulu nxa uqathaniswa lomumbu lengqoloyi.
Viability in agriculture is largely affected by the cost of the inputs that you use.
Intengo yama inputs okulima yo acho ukubana kukhona okuphunayo kumbe akule. Intengo yokulima siphezulu kodwa imali yokuthengisa kwezilimo lokhu iphansi.
Nyakenye iZimbabwe ithenge impahla egoqela imvundiso indizamtshina lengqoloyi kwele Russia ebiza izigidi ezingamakhulu phose amabili 172.3 million. Ngo-2022 yathenga impahla ebiza izigidi ezedlula kancane yamachumi amabili 23.4 million, kodwa yona yathengisela iRussia impahla ebiza isigidi esilengxenye kuphela 1.52 million, okuyinto esula zingcwethi kwezenotho zisithi ukuthengiselana phakathi kwamazwe omabili kumele kulingane ukuze iZimbabwe layo ithole inzuzo ezwayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNgqwele Dube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxo mpikiswano sihlaziya isimo somnotho elizweni kulandela ukuzitshaya isifuba kwahulumende sithi sewaletha intuthuko enengi selokhu wathatha intambo zombuso kwayengumongameli uMoi uRobert Mugabe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla leZANU-PF owake wamela iLupane East edalela ePhalamende, okhuluma ezimele endaweni lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu onguye umqalisi Ziba.
Inzondeli elaziwa and kusukele kuyo uMgabe omnye umhlobo ngasezisho ukungasaphi khathese kunzima amagarana lawo seqalisa futhi ukuthi thina sifuna ukuthi sihle ngoba kunamagarana kungaphi izibhedle bangaka abantu abafayo ezidini bangakomama abafayo bezithweke bebeleko eZimbabwe asikhulume ngendaba asikhulume nge-transport akula simeli esesambayo bangaphi abantu abethu waye abantu abethu bebaleka i-development kamnangagwa bakhambe baye kwamanye amazwe akula mali liyaze lithi lintshele ukuthi kathesi okuyividi yamali sithi yimali yona ihulumende ayifuni imali yayo nxa ubhadala emahofisini ehulumende kathesi ufuza ukukhipha imali yamanye amazwe ibhadala i-school fees yemadawa so ingaphi i-development sihlezi ezindlini amagetsa wakho kumnyama nkuluma zoko imikhuhlane isibambile phakathi kwelizwe ngoba akula mali.
Yebo mnumzana Dube, ungathi kule ntuthuko yini esilethwe nguhulumende okhona?
Ngananzelela into eyenziwe ngubaba uMnangagwa eZimbabwe iyamangalisa ukuthi akathese emakhaya sekunama-irrigations amadamu ancedisa abantu khuluma kunjenje eLupane ngase-380 elinyiweyo omnyama ubambi eLupane ungangikhangela isibhedlela esiyakhiwe eLupane ngenkalakatha yesibhedlela singeke sisukume sikhele ngoba kasinamali esiyitholayo thina njengeZimbabwe kubo-IMF kubo-World Bank iZimbabwe ila ngemali eyikhanda phakathi kwelizwe layo. So yena ubaba uDlamini ngephathi yabo ba-expect ukuthi kwenzakala ama-miracles ama-miracles angeke ayenze but i-effort eyenziwa ngubaba uMnangagwa Desai ungakhangela i-border post yedate kusadigridini lapha malutshwana ama-border post anje step by step siyafika lapho esiya khona ikosilezi ukuthi by 2030 wonke umuntu kumele ephila impilo engani. So yena ubaba uDlamini angikwazi ukuthi yena uhlala ngaphandle kwelizwe engaboni into eyenzakalayo.
Nanko umbuzo mnumzana Dlamini,
mina ngikhuluma nilapha eZimbabwe angaze ngiphume phandle ngisadinga umsebenzi. Into ngikhuluma ngobani labantwana? Into ngikhuluma ngoba ngihlala phakathi kwabantu, abantu beZimbabwe. Uhlupho esinalo siyakunyamaza khathesi sengani iZimbabwe ithethwe izolo ngokufika kukaMnangagwa kuba ngupresident. IZimbabwe ibe independent ngo-1980. Into engikhuluma ngazo lezi bezikhona, industry zisebenza, imigwaqo ibimihle, abantu kade belima, amadamu akhuluma ngawo lezikolo lezi libizelizana isibhedlele izinto ezincane yisithi isibhedlele esikhulu kathesi izibhedlele zakhiwa ngamajiba kudala. So Katazo ungitshela ukuthi ngo 2030 lakha kuzaba kukhona into zonke. Kuyiphinto ezazikhona zayanga. UPresident Katazo ngiyangitshela ukuthi na uhamba evula iziborane ngiyakuzwa. Into enje ngokukhokho kudala iziborane. Ihulumende iqile neziborane babadube. Ayiqinanga ngamadamu okhuluma ngawo lana. Ayekhona amadamu. Ihulumende yayekelela aphela amadamu Katazo akusela lutho. Akusela mani. Uzokhuluma ukuthi wenza lokhu, wenza lokhu. Impilo livele ikhona. Itarenya to livele ikhona. Lunemu all these hospitals. Mama, sakhawala lutho. Sikhalele imithetho lapha abantu. Sikhalele ama-professionals asivele sayo odokotela ababekhona namanesi. Sebabaleka. Sonabe besibhedlela esitshoyo, uzafakani phakathi. La sefika Nkomo lapho wasakha satshiwa kudala. Asinalutho. Akulanto eyenziwayo. Isibhedlela lesi silubhale. Uzafakwani phakathi. Kungela mithi esibhedlela. Ungaphenduleli ukuthi wena ufuna ukuthabisa ibandla lakho. Awuzalanga na wena. Awulabantwana nawe. Abafi na abangayiqebulawa ukuthi akulamisa. Abadube, thatha izinto lezi serious. Ukusela bukhona phakathi kwehulumeni. Bangakho abantu abamotshwayo bentshontshi imali zehulumeni. Bephuma bengenamacala hamba hamba khaya. Into entshontshi i-evidence yonke ikhona. Konke lokhu wena ukuthinga. Uyesakha ukuzwakala khonapho ukuthi wena usoli. Akulanto ekusuna ngijwayele yodwa konke kuqondile kuwe. Ngoba uyesaba ukuthi ungavele usole baza kuvalela.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Dube.
Ngiyabonga. Engakuthi kuba kudlame ukuthi esikhathini sonke kasikhangeleni izinto ngamehlo wonke. Okuhle siyakubuka njalo kumele sincedisane ukuze sihambe siyephambilizanane zezimbabwe. Kumele sibambane kwenzela kuphele izidizo zenotho lezi ezakhona lapha ezimbabwe ziphume. Nathi sithole imali ku-IMF, World Bank, nathi sifande sifane namanye amazwe ukwenzela ukuthi i-development leyo ifuna ibe khona elizweni. Ngiyabonga.
Ungathini ngeminye imicijo ekhulunywe ngumnumzana Dlamini laphana?
Ngeke sifambe konke at the same time. Phakathi siyabona i-unit 7 and 8 ewayo. Ngoba thina nxa kungena amagesi lapha engikhona, ngabe ngibona ukuthi amagesi maybe kule fourth somewhere. Amanzi lawo. Sikhuluma ngamadamu amakhulu ayenza ama-irrigation. Ayikhona ukuthi sikhulume ngamadamu okunathisa inkomo. Hayi, sicongile baba uDlamini. Kodwa siye
nezeakithi
sikesesiqiiokumeni.
Ngiyabonga Dube, but bengicabanga ukuthi mina kusongezaba lomuntu wezano engakhuluma laye suwa ngiqabele ukubona ukuthi hhayi akukhulumayo asikokwakhe and akulanto kungayakha but kethi mina ndibukile mnankaba ngathi uyagebha izibhorane but wena kuyini okusolileyo sizwe.
Lo ngumnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla lezaphu, obexoxa endaweni yalo mnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla lezano PF, oyemela iLupane East edale lephalamende, obekhuluma ezimele velo sithandekile emhlanga weStudio 7. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachuma esikhombisa 67.1 million babukela ngolwesibili ingxoxompikiswano yabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris webandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump owele-Republican Party. Ingxoxompikiswano le eyayilawulwa ngabezindaba abe-ABC News ngiyakuqala phakathi kwababili laba njalo ilakho ukuba ngeyokugcina kungakaqhutshwa ukhetho lolungo lwezi. Ingxoxompikiswano kamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula omongameli engakaphumi kulumncintiswano yona yabukelwa ngabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 51.3 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Masimba Kuchera.
Ngibona njenganama-polls phuma kwawo aphuma esithi ye wona unkosazana Kamala Harris wenze kakuhle sibili uwehlula ubaba uDonald Trump. Nxa ngikhangele bengibona ukuthi ubaba uDonald Trump ezinye impendulo zakhe ubecaphukile kakhulu. So umama uKamala Harris obezama sibili ukuthi acaphule ubaba uTrump, uTrump ukuthi alahleke empendulweni ezinye esizibonileyo. So,
libona njani indlela ababili laba abaphathe ngayo indaba eziqakathekileyo kakhulu kubavoti balapha eMelika ezigoqela udaba lwenotho, udaba lwabo kuza kanye lodaba lwembuso wentando kaZulu.
So uzabona ukuthi umama uNkosazana uKhumalo Harris ubezama sibili ukuthi anike abantu indlela ukuthi ubezenza njani nxa kuyukuthi engabuya engawina mhla ka 5 November kodwa ubaba uTrump ubekhumbuza abantu lokho akwenze esangumungameli welizwe. So ngokubona kwami ubaba uTrump ube zama ngazo zonke indlela ezokuthi akhumbuze abantu ukuthi uke wayenza njani kodwa ubengacaca.
Okuphuma kungxoxo-mpikiswano kuqakatheke kangakanani kukhetho?
Kuqakathekile kakhulu nxa sikhangele ukuthi kulabantu khathesi abangakadecide ukuthi bazafotela ubani. Njalo sibona njengani abantu labo yibo engxenye abazincedisa umuntu ozawina nxa kuyukuthi bazamvotela. So iyabe ikhangelwe ngabantu abaningi i-debate lay njalo ababengadecidanga ukuthi bazafotela ubani engxenye sebele mpikitho ukuthi bazafotela bani.
Mnumzana Masimba Kuchera isizalwane seleZimbabwe esilandela ezombusazo elemelika ubexoxa leStudio 7 eseBhilitane. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani Studio 7, linjani? Siyabonga, siyabonga indaba elisethulela zona malanga wonke. Thina singapha endaweni yasematupu komagalani. Inhlupho nje esihlangana lazo ukuswelakala kwamanzi. Kwamanzi lokudla lenkomo sezisifa enxa yokuswelakala kwamanzi. Lezikotshwe lapha abantu lapha sebeqamulana ezikotshwe lapha kunzima. Cela uhulumende angenele bakuthi sithole even imigodi.
Siyabingelela siyabonga Studio 7. Sicela lesibiselele inews esekuseni lo ukuthi sikwazi ukuphawula sibili ngoba lezi news zenza ntambama isikhathi asiko ukuphawula umuntu oyedwa mawabili. Kanti kusemqoka ukuthi sihlazini indaba yelizwe lakithi ngoba abantu bezimbabwe bahlupheke kakhulu wonke laba khona. So siyacela kakhulu
Studio 7 basakazi abalungile ngomsebenzi eliwuthwalayo. Ngithanda ukubana ngiyengikhulumela amazwi amalutshwana. Sesihlolisisile ithina njengamaZimbabweans, sesikhangelisisile sabona ukubana abathengisi bonke akade bezitsho ukubana bafuna ukukhulula leli ilizwe bavelile sobala ukubana ngabathengisi, bavelile sobala ukubana bemukele kuZANU-PF ngoba isikhali seZANU-PF ligolide sokuthenga abantu bonke abaphikisana leZANU-PF. Bonke babhadelwe iZANU-PF kodwa uSthamisa one uvezile ukubana akalweli izikhwama zakhe, akalweli imuli yakhe, akalweli inhlalakahle kuye kodwa ulwela inhlalakahle yeZimbabwe. Ukwalile lokhu uSthamisa uvelile ukubana liqhawe. Sthamisa is a hero.
Studio 7, Studio 7 linjani basakaza abahle obafowethu Dube nabanye bakhe. Ngithanda ukubonga kakhulu umsakazo weStudio 7 ofinyelela loba kukuphi apho kungafinyeleli khona amanye amagagasi amanye amaradio wona uyafika. Ngiyabonga kakhulu bantu beStudio 7 sengathi iradio yeni leyi uNkulunkulu angayiphathisa ayiphe amandla ihlale injalo sikwazi ukulalela izindaba ezenzakala elizweni lakithi eleZimbabwe nakwezinye indawo. Ngilethulela isigqoko ekhanda olibingelelayo nolincomayo kuStudio 7 Sifiso Thobela lapha eKhesi eMaphisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanili lakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esicubungula inhlelo ezamabhizimusi lezokuthuthukisa eziqhutshwa ngabesifazane beZimbabwe abakwamanye amazwe labasekhaya. singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Elimelika lithi selisekela umbono ukuthi izwekazi le-Africa libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngezomvikela olwe-Security Council. Izakhamizi zewangeza ithi zithwele nzima ngenxa yentuthu ebangelwa yikwenjiwa kwamatshe aligugu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.